sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Yebo, sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela kumele siziphathe ngayo.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke sisebenze naye isikhathi esikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu o-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame, songazani suhluma ngesikhathi sezulu, wenza njengokhula oluhlumayo. Ukuthi edolobheni laseGwanda njengama-residency sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele, sungena lezikolo, suhlasela lezikolo abantwana, sukhanya sebelawo, kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele. Okwakhathesi awukabi lo muntu osusuke wamchisa umhlaba, kodwa abaningi balawo sibili okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka siyaphambili ngendlela oyiyona, hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile, abantu abaningi abasela jukujo liyana eyizolo ukuthi bahlatshwe, bahlatshelwe lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili, okunye kungakuthi wabangazani yadeda lo mkhuhlane, kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyo esuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki, okuyikho kuyibangele abantu bagcine sebebona kungasela ncedo ukuthi bavukele esibhedlela bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose abakho lokho besamelele i-second dose lokho bengakayitholi, okuveza ukuthi yikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga beliqaleni bahle badonde ukuthi bahambe esibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu leKhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda, yekela ngithi kibo, yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela kumele siziphathe ngayo, sinqabele lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka, siphenduke sibalutshwane, sihambe sibaningi. Kuthi loba sesifikile ngekhaya, imidlalo le sijale kuyenza, amadindindi, iredio ilala ikhala usuku bonke abantu begida, singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya, yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka ama-mask, kodwa njengoba thina sisuka edolobheni siya emakhaya sahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo, asiba kutazieni mikhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba sile sihlobo esivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zibuya zilomkhuhlane kumbe zibuya zingena umkhuhlane. Kuhle kuqakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya lalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni. Kuqakathekile ukuthi nxa bebuye emadolobheni sebahlangabeze ngamamaski kuthi nxa sisiye ekhaya sihambe sithela amamaski kwenze siye nxa sisahlangana lalabo besekhaya sibanikezela amamaski bagqoke kwenzela ukuthi unqabele lowo mkhuhlane sidlale sibe lekhefu elihle siphendule singabaphilileyo njengoba sihambe siphilile. UNkulunkulu uzasisiza singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Molvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-intanethi izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele-South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqweta elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele njalo ube ngumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lambili 42 njalo utshiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho umnumzana Arthur Mtambara, owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqeleyo sonke eyokusitshiya kuka mnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elibili amalungelo abantu lase-Southern Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye isikhathi esikhulu njalo eyi-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow enkulu kakhulu yokuthi i-COVID sisithathele omunye wethu singathi ngunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngiyisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi yi-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
Amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusekusela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hhayi ngingakhuluma nje ngingesabi ukuthi hhayi into azimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sekuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu kathesi vele akusaphili ukujikisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusana abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungenalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka efanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho
umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu sixoxela eHarare Seli kubonile na okusemaphephandabeni Ikroniko ithi kulamagalaji angamachumi amahlano lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7. Salibonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngezigaba ngezigaba ngamadolobho ngamadolobho. Ngizikude madoda ngilapha kwelaseBotswana. Hawu madoda ngidanile nansi izana uphile. Sengilungiselela ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengela abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days mina nginikwe 10 days ngamakhiwa hawu ngibuhlungu madoda akithi ngibuhlungu madoda ansayanga ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days leizaphela ngiku-quarantine sinyabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini hawu madoda bengizimisele lokuyaregister ukuthi ngiregistele ukuvota hawu madoda hayi sekwehlule Studio 7 akili ncede come to 2023 ZANU PF le members zazonke out Kamisa and the others out Bangulizwe Nkomo Fakanyongolo in Nkondis Moyo inside Nyabonga Studio 7 Kotin Kizu Yambushu Mato Amen
Salbonani salbonani basakazi labalaleli Studio 7 esipha indaba ezikokothekileyo ezizo esizwa khona zonke zomgatsha linjani lonke mahlaba ezulu lapho eningabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi ezimbabwe hayi thina siyancenganxenga bakithi livike icorona icorona bakithi khona licatshele kakhulu licashele kakhulu sibili umageza wemadopo bakithi emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi sibe ngabantu esibambeneyo singalwi omnye la ule party yakhe ngeyakhe kungabanjwana ngenkani sizwana neni loba sekuwinile kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa le abonthi usweli ingqondo asekeleni umyila lo muntu wakho amthandayo lo mnyilo omuntu wakho amthandayo ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho madopo yonke nje asibambaneni omnyebe lo mngani wakhe afuna ukumvotela lo mnyebe lo wakhe manxa ufuna ngibe lo kowakho unjele kuhle ongazondi manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela kokuhle kakhulu nje ukuthi omunye lo munye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lo ngulekhanda lakho lakhe ngiyabonga umageza efumo
is sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo ukwelokeli siphathele izindaba ezeqiniso siyabonga kakhulu lokho kodwa mina ngibe ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le yadlulayo kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene ukuthi ngabe kuya ngami ngabe babambisene ngoba siyakwazi ukuthi enemy yethu enkulu kakhulu yiZANU-PF iyayenza abantu bahlukumezeka badeleleka badelela izizwe bahamba amazwe namazwe bezama ukuyaphila khona ukuthi ngabe siyabambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one ukuthi iZANU-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo sibambane maka ngakulungisi lokho sibakhiphe ngokubambisana sonke sikwathi into esifunayo thina ukuthi ilizwe lethu silivuse siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo labekwazi ukuphenduka emakhaya ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni so mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha akhiphizano esiyaziyo okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg
Yeah, sanibonani bantu be-Studio 7 iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha lami ngizama ukubuyekwa umbono njengoba sekungama-holiday kanje kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kodwa i-MDC i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela ngoba besiyisupporta all the way singalalini iqembu elisiyisupportayo kodwa bakuthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka bona abathula ngani abakho aba-challenge even bebonisana ukuthi nezana ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu correct bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphethe yangisho labo futhi kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey zani injani njani angisho kula maye nampa ke maye labo sebeyiza njana lamazwe aphethe ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi which means iqiniso ukuthi bona abadla lamazwe aphethe abakho ku strategy sabo bodwa so izinto ezinjalo ziyahlupa bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini kula bafanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi hayi ilokuzini MDC impela yi opposition party eqinileyo so makunje vele ufana lokuthi akukhani uyabona so akukho wrong uma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one uyabona ileleli mthwakazi lethu besithi sizalivotela lalo akuzwakali ukuthi liyenza njani kuthuli nje baye phela akulanto esingayenza uma abakhokheli bethu besabo ukubotshwa uyabona uma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president ungasabi noma ungafa ku-right anjo into uyakuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona so lami ngithi mphawule khona kwabantu be-studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona maye mawuthi akhaya afanele selima emakhaya abantwana bayavota emakhaya uyabona asidli ipolitiki phela thina so bengasebenzisi thina kupolitiki abazama ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile
bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe iVoice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga labakhokheli bamazwe achiyeneyo nesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo izweni lakhe umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni seKhartoum kwele Sudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho singene kudaba lweMelika Uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni ye-Winter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJane Saki izolo. Usakhi uthe iMelika ithethele linyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kulemidlalo bebodwa. ELeChina lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele ntatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina ziyaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulengisuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo yama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu. Besemenshina ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa iChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma-sports lawo. But nxa ngiziphatha amandla aseChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiyiselisa ubuthongo ngoba abadlali beAmerica bazabuya kuma-Olympics nawo azayenzelwe eChina. Kuzasakazwa kuma-television ye-America kusuka eChina. So for iChina angiboni kungangaba into engaba buhlungu ukuthi iziphathamandla ze-America azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for i-America leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingahlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyowafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela. Kodwa uma ungafika esigabeni sokungazani lokhu, uma ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuza iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale ye-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America, iyolungiswa e-China ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile e-China. Okwenza ukuthi-ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi nase-Africa siyithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphileyo. Kodwa-ke i-China uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokutsho ukuthi-ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okutsho ukuthi-ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduri ukwedlula amafoni wonke abo Samsung, abo Huawei. Okutsho ukuthi-ke ibhizinisi ye-iPhone injani isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini okufunakala ngakhi e-America. Oku-encourage phila esikhathini esa-inthanethi kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lo mhlabeleli osacathulayo uLala ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda. I go crazy.
projects. So nisuke kwaBulawayo ngaya eHarare lapho ngiyenze khona National Certificate of Music eZimbabwe College of Music ngo-2018. Kusuka lapho ngabe sengikhipha i-EP elengoma ezingu-6 ezimbira, and then ngasuka ngasengihlangana no-DJ lo obengisenza laye amapiano. So besirekhoda since February and laba sengoza ngo-2 aphumileyo. Eyokuqala ekuthiwa ngumonati iphume ngo-May this year, lapho ebengifeature khona engomeni ka-DJ Jeps. Ingoma le ekuthiwa ngumonati ilo Edikenzo from Uganda, and there is also Speedy from South Africa, Oyebongo Muffin. And then the second song is called Nakupenda, which is my song. It features Edikenzo as well, and there is also Ustone Oyebongo Muffin.
Njua mashuka tutandike kitanda, ngoma nzito misuka imepanda.
Izalate eligcweleyo libuya nini?
Ngiphuma ngokuphela kwenyanga, end of November, sikhipha i-EP lamapiano le-house. And then next year sizakhipha i-album eliyabe linabahlabeleli abatshiyeneyo, lile Masaka Kids, kulo Anita Jackson from Zimbabwe, Fuyo Brown from Zimbabwe, Jasid, he is now based in South Africa, Debs from Bulawayo, there is also DDP, kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku-album lona leyo. So abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi.
Abafuna ingoma zakho kumbe abangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengasubscriber Ulala Music ZW, kumbe bengidinge ku Instagram, it's Lala Music Official. Ngiyabonga.
Le ngethi Monati. Lakhe lokuzalwa ngupetronela Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-intanethi izolo bekhumbula omunye wabo, umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.